I-coronavirus seyibulala kakhulu, especially la e-South Africa. Siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando. So i-corona kukhanya yikho seyibamba abantu kakhulu. Sibona ukuthi seyibamba more than 1,000 ngelanga. So izinto azimanga kahle. Njalo siyabona ukuthi ama-border kavulwanga. So abantu kudala babuya la e-South Africa kodwa abakwanisi ukuthi babuyele. Kusho ukuthi impilo yabo isengozini, izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe. Njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu, yena lomngani wakhe babanjwe yi-corona kodwa sebe right kwakathesi, but kuyasibonisa ukuthi hayi i-corona ikhona, i-corona ngumkhuhlane obulalayo.
Sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus. Kuliqiniso yini?
IZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane we-corona lowo. So siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane lowo bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu okokuthi baselayo i-capacity yokuthi bahlole abantu. Siyawazi sonke ukuthi i-government yeZimbabwe ayilayo imali, so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani ma ungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus. Uzohlala okwesikhathi eside ungakatholi usizo.
Lina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku? Bakhona yini abalokhu becapha le mpahla besiya eZimbabwe?
Baba Gandhi, impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama-trucks ukuthi impahla zizicaphe, ngoba ama-border kavulelwanga abantu bonke, asavulelwe ama-commercial vehicles kuphela. Kulama-agents eBotswana, kulama-agents e-South Africa, kulama-agents e-Zambia. So ama-agents lawa yiwo awathengayo and then thumela impahla yeZimbabwe. So kusetshenzwa kanjalo, balinda nje izinto zabo baseZimbabwe and then ama-agents athenge bahambise impahla kuma-transporters. Impahla ukuhamba ziyahamba.